Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 28 Mabasa 2019 ngokhipha Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kugedwa amathambo abantu ababulawa yikukurawundi eCholocho.
Okujabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathambo akhe, hayi zengikhululeka emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiwarido ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi ewalaliswa ngathi njani. Hayi namhlanje kodwa hayi sengikhululekile.
Umfundisi obone kugedwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa isihlobo ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Nesikhathi sokuqhasa ukutholakala izinto kuthiwa zafakwa kanye labo abanye bazikhanyisi bakube ngokukhala okuthile.
Sizalethulela ezamasiko.
Ngangibone nje amanye amajokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe okwezicathombo okwani kuyabe kungabonakali. La bantu laba esihlangana laba abasifela sibakhangele la umuntu usuke ungamazi, umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo.
Lingakhuthwa lohlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission iqale namhla ukugebha amathambo abantu ababulawa yikukurawundi incedisana lenhlanganiso yekuthula trust izihlobo labangane. Ugejwe amathambo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma lomkakhe uJustin Chuma eGwayi endaweni eyaziwa ngokuthi Cross Level esiqintini sakosiphepha esabelweni seMathebeleleni North. Ababili laba ababechadile badutshulwa bezama ukuya kobulawayo ngo-1983. Sixoxele intatheli zindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu obone kusenzakala lokhu okungokuqala ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa yikukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 eMathebeleland neNkabazwe.
Ngisekhosini kwesiphepha eCholocho lapho okubekwa kwadutshulelwa khona uJustin lonkosikazi wakhe uMangwenya bejonge ukubuyela kobulawayo bebalekela umbhuqazi wegugurawundi ngo-1983.
Singathi-ke kuyini okubonileyo khonapho, bekulabo bani, kusenzakala okwenzakaleyo?
Bekulezisebenzi iqula lonke le ukuthula trust likhokhelwa ngusherry Apel onguye udirector obekhokhela ukugejwa kwamathambo lawa bewakhipha ngobucoco obuphezulu bewafaka lapho kumele bewafake khona bewathwala bewasa kuma-laboratories obulawayo ukuthi kuyohlolisiswa ukuthi yibo ngempela na. Bekule National Peace and Reconciliation Commission bekulo baba uChief Justice uNare ehamba lomunye wakhe ukhomishina uLeslie Ncube bakubonile konke lokhu kusenzakala. Ngesikhathi ubaba uChuma ebulawa lenkosikazi yakhe kubikwa babethwele iradio, i-umbrella lesikhwama, konke khonokho kutholakele engcwabeni labo.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu unxa kade bakhangele emehlweni, kade bekhangeleka benjani besenza khonokho?
Abantu bemuli yakoChuma lakoNgwenya bebetshengisela ukudabuka okukhulu, kodwa enkulumeni yabo bathi sokuzabanika ukuthula, sebelinde ukuthi kuyehlolwa bephiwe amathambo lawa bewabeka ngesiko labo ngoba bekuyinto ebingabaphathi kusukela kudala, njalo bekunzima ukuthi bebeke kutsha izihlobo zabo lezi ngoba uhulumende ebengakhululekanga ukuthi bakwenze lokho.
Siyabonga kakhulu-ke Anastasia. Sixoxe njalo lo mnumzana Enoch Ngwenya, umne wabo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Ma ngisakhumbula kahle kwaku-1983 kodwa i-date nelanga hayi lwengasalikhumbuli kahle.
Singathi-ke khonapho-ke babuya ebutheni bafika bathini?
Izakhamizi zakhona lapha bathi vela zange bakhulume nabo kutheni, bathi bakhitshela elokhuzeni empambukweni yesiporo nelokhuzeni nomgwaqo. Bavele bathuthisana nawo amasotsha khona asababiza, bathe bebizwa basondela duzane nawo lawo masotsha avele abadubula indoda kafisi. ngemva kwalokho sengeqeda ukudubula indoda kaSisi, uSisi wabe sekhala, uthe sekhala laphana baze sithi ngono sibulale la imfazi we-distance, base beyambulala.
Vela bazange bakhuluma okuningi vele?
Hhayi, abakhulumanga okuningi.
Singathi nje uzwa njani namhlanje njengoba-ke lisuse amathambo akhe khonapho-ke?
Hayi, okungijabulisileyo yikho kona lokhu ukukhipha amathambo akhe. Hayi, ngizwe ngikhululeke emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiworried ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi walaliswa ngathi njani. Hayi, namhlanje kodwa hayi sengikhululekile, sengilinde nje ukuthi basinikeze amathambo sikwazi ukumbeka ngendlela esiyibeka ngayo thina bakongweni.
Singathi-ke amathambo ahanjiswe ngaphi okwamanje?
Okwamanje akukhombisa ukuthi ahamba nabo laba abawakhiphileyo.
Abatshonga ukuthi bazawenzani?
Bathe bayiwasa elabhodrei abawakhangela khona yena. Bathi ngemva kwalokhu uma sebeqedile ukwenza lokhu abakwenzayo, athinki sebezosibuya basibize-ke sebesinikeza-ke amathambo lawana ukuthi hhayi, sesiqedile sikwenzayo, umuntu ngumuntu wenu, ngempela amathambo langawenu selingabeka ngendlela elibeka ngayo.
Umnumzana Enoch Ngwenya ngumne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma owabulawa igugurawundi. Omunye obesendaweni le ngumnumzana Amon Joseph Chuma, umne wabo kaMuyi owadutshulwa lomkakhe unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Umufi ngumne wethu ebengimelama kwesibili. Wabulawa ngokudutshulwa.
Kuthiwa bamdubula kutheni?
Hayi, kwakungalasizathu vele nje sokuthi babadubule vele, kwakungalasizathu ngoba vele kazange akabambe umphopho empilweni yakhe.
Singathi kodwa uzwa njani amathambo akhe esekhethiwe khonapho?
Hayi, mina ngibona sengizaba ku-safe place ngoba bebeyohlala kungikhathaza isikhathi sonke ngoba every time nxa ngifika ekhaya ngidlula khona ethunendoleni. Hayi, lisegangeni 19 kilometers away from home.
Kutshoni kodwa-ke namhlanje sokwenzakale lokho?
Kona inhliziyo yami isizadlala phansi. Plani uplan D ukuthi sengambeka ngaphi.
Kuthini umndeni wenu ngakhona okwenzakaleyo?
Hayi, umndeni wethu lawo hayi-ke awulasipho sibi labo nje sebekhululekile ukuthi isihlobo sabade sisegangeni sesiphumile egangeni.
Abenhlanganiso yekuthula trust bathi bazama ukunceda ukugebha amathambo abantu ababulawa igugurawundi ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwami kuphumelele kakhulu.
Ye, so ubona zani zakwenza okunye okuningi kumbe khonokho sokuphelele khonapho?
Kuyengokunyenzakala ngoba umonakalo wamkhulu yona indaba.
Ye,
futhi kuyalaya ukuthi khona i-NPRC yona izaqhubeka yini ilungisa into ezifana naye.
Ye, singathi kuyasebenzeka kodwa
okwanamhla kusebenzekile, asibonanga into ezindela umsebenzi.
Ukuze uya phambili lizakuhamba ngaphi lisuka lapho? Awuleqiniso lokuthi ngayani?
Thina sihamba ngemva kwe-NPRC ngoba thina we only provide the technical expertise, nothing else. So silandela ngemva kwakhe.
Bekulabafundisi njalo kugejwa amathambo abantu laba?
Mina ngingumfundisi uRobson Zikhali.
Yebo baba Zikhali, lisebenze njani khonapho?
Hayi, kusebenzekile.
Singathi-ke nxa usukhangele imuli izenezi ezilabantu abagejwe amathambo khonapho, uthe ubakhangela wabona bekhangele kanjani ebusweni?
Ngesikhathi sikuqaliswa bekhangelwe lokudana okuthile, ngesikhathi sikuqaliswa kutholakala izinto okuthiwa ngafakwa kanye labo, abanye bakukhangisi babuke ngokukhala okuthile, then ngeza ukuthiwa sekukhitshiwe, sekukhitshwa amathambo sefakwa lapha ngaphana, bekubuhlungu kodwa kugcineni sekuxoxwa nabo. Abaningi bathe bona sebesizwa okungconywana phakathi kwabo, sebengafika esigabeni khona mhlazana beyabeka abathandekayo bethu, abathandekayo babo sebezakudiyela ngoba sebebabonile laba abayizihlobo zabo. Kungakenziwa khona lokhu bekuvele sibili kungani balokuthandabuza thize ukuthi kulento enjani yenzakalayo.
Singathi-ke kuyiwa phambilini, ubona zani kuyanceda yini abantu khonokho umfundisi?
Yes, nohlelo olungaqhubekelela phambili kuzanceda abantu ngoba abantu bayaswele ukuthi babe le-closure kube bafika esigabeni kubuya ubona sibili i-reality ukuthi umuntu wabafile for sure wafa.
Kukhangelelwe ukuthi kuzagejwa amathambo abantu abaningi ababulawa yigugurawundi okwakuthiwa yayidinga amalecatsha ayecatshangelwa ukuthi ayesekela uMuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo owayekhokhela ibandla lezaphu. UNkomo owakuphika lokhu wacina ebumba uhulumende womanyano lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ongazange axolise ngombhuqazwe wegugurawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngombhuqazwe lo njalo lokuthi begebhe amathambo ezihlobo ezabulawa ikukura wundi. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi lokhu kuza kwenza ukuthi abantu ababulawelwa izihlobo zabo bathotshwe inhliziyo.
Into enhle ngodaba lolu okathezikuyena sokuvula kuyena azikhulumeni sibonisaneni. Into mina engafuna ukubana yigcizelele kakhulu ingene ebantwini kuyena asivuleni ama-avenues wonke esingabe silawo sikhulumisaneni siboneni. Uyabona into one abantu abanganazeleleni. Nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho ngoba omunye umuntu ukuthamalisile ehle kumxolela lwani umuntu uyahlala lobele power over you amandla phezu kwakho ngoba wena uyahlala lobuzondile okuthi mina kuza kuvalela ubana ukwanise ukuya phambili kokunye bengahamba phambili ngakho uphumelele ngakho.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU-PF.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave.
Benana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
ulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngodaba ongani luphatha abantu ngendlela esijeneyo. Lapha sikhuluma ke ngothando, omunye umuntu uyabe seNgilandi, omunye seAustralia, kumbe omunye seZimbabwe, omunye seIsrael, kumbe endaweni ezinjalo. Nenhlanhla ngoba ngilonkosazana noMalanga Bhebhe lobaba ke uVolter Moyo. MaBhebhe kunjani mama?
Ngiyaphila baba. Kuduze unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani lonke bakithi.
Siyaphila kakhulu. Sikhase ngawe MaBhebhe, sibe sicela sitshaye ngamafutshane indaba leyi. Kula khona ukubabuthe uzokuthiwa abantu bayathandana omunye ule, omunye ule. Kuyasebenza khona kho?
Ah, kulezi nsuku kukhanya kuyasebenza baba uDube. Kuya ngokuthi uhlangene lomuntu onjani. Abantu kuyasebenza, abanye kuyabasebenzela, bathathane, bahlale. Ngoba sokuyindlela esihlangana ngayo, akusela ngenye indlela.
Liyabe likhuluma nje ngomlomo kuphela kuphelela khona pho
kulama video liyakhuluma likhangelene ngoba vela ngithi manje bese betshintshile ukuthi umuntu ukhonjiswa njana. Ngithi umuntu bese thatha kuphela iphone number ukavela uvume iphone number usumvumile umuntu. So mina ngubona umehluko wakho kuyafana ngoba liyayenza ama video calls ligcine selibeka lelanga lokuhlangana, selihlangana selibonana libona ukuthi liyazwanana yini emoyeni into enjalo egazini uyabona. Baningi impela abantu engibaziyo mina abahleliyo manje abahlangana ngabo WhatsApp laba Facebook into ezinjalo.
Ye baba Moyo, nathi udaba lolu uyaluzwa layo lapha ke kuyasebenza yini khonokho?
Ye abanye kuyabasebenzela ukuthi babonane ngendlela zona lezo zabomakhalekhukhwini babuye njalo bathumezelana izithombe. Babuye bafake lamadate okubonana, babonane, bathandane, but kuphathelane lengozi eziningi ngoba ikakhulu umuntu wakhona yabungamazisisi. Nxa umuntu ezifaka kumakhalekhukhwini ezithatha izithombe, uzithatha ngendlela ozayibuka, endlela ezakuthabisa wena ungamazi. Kuthi nxa selibonene, intsha leyi sebebonene, sebehlangana, bakuthole ukuthi ayisibo bona abantu ababecabanga ukuthi yibo bona. Sebeqalisa ukubonana ukuthi ngenza iphutha, indlela yakhona ibingayisiyo ebemele ngidinge umuntu engahlala leyo kwempilo yami yonke.
Khonapho ke MaBhebhe ukuthi kuyafana phela lokuthenga ingulube esakeni. Uyabona ukuthi uphula ukuhlu nje, kanti umuntu ufake nje isithombe sakhe sakudala esesengumfanyana, ukuthi uyadibana layo umthole ho nangokomuntu.
Ngivumelana layo ubaba uMoyo into ayithoyo ukuthi umuntu laphayana. Yikho ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe kwezicathombo okwani kuyabe kungabonakali. Uqinisile. Kodwa into esingayitho labantu laba sihlangana laba basitshela sibakhangele la umuntu suku ungamazi, umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo. Yikho kulama video, ividiyo mawufuna ukumbona umuntu ukuthi hayi unje, ividiyo uyabumbona akufani le mpikitsheni. uyabona into engisho. Kodwa kwe-character yomuntu ukuthi umuntu vele uyimhlobo bani lokhuyana abantu bayakufihla even umbone in real life. Omunye umuntu usungahlala la uye discover ususendlini ukuthi hayi phela ngathandana lo muntu oluhlanya vele la. Kodwa kungumuntu okade ekukhombise likhangelene ngamehlo kungasikho emafonini. So mina ngibona ngathi kuyafanana nje.
Baba Moyo siyakwazi ukuthi kudala sibili wasithi nxa ukukhombisa intombi. Ishaya isihlahla nje isiphundle siphele du amahlamvu lapha. Kwakungamnandi-ke khona kuyana nxa sokuthathaniswa lakhona kokwenzakala kulezi nsuku.
Kwakumnandi kakhulu ngoba kwakukunika ithemba lokuthi ukwala kwakhe okwamalanga elokhu equmaquma amahlamvu ezihlahla mhlawumbe hayi ayiso umuntu ongapho kuvuma wonke umuntu lawo uthi lapho suvumwe khona uzithaya isifuba ubone ngazathi hayi uvume mina kuphela ngazake avume enye indoda ngaphandle kwami le indlela esikhona yalezi nsuku yes ngazake siyibalekele bathi indlela zakhona laba abatsha bathi mina hayi angincomi kangako
ngithatheleli thuba zulukandaba ukuthi mbonge unkosazana Nomalanga Bhebhe ingcwethi kwezamasiko esintu mbonge njalo lobaba uVolta Moyo ingcwethi layo kwezamasiko esintu baba Moyo ungadinelwa kusasa maBhebhe sibonga kakhulu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo unkosazana Nomalanga Bhebhe kanye lo mnumzana Volta Moyo olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithemba uGibbs Dube lilale
bayawagcina amasiko wawo owawusenziwe mandu
ye ekwamanje sike sizwe ezibhadalane lezabatha silo Mike Hobe.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngoMike Hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Keith Moyo owephephandaba ele Urban Culture Magazine ngoBulawayo. Sixoxa losuku lweWorld Press Freedom Day lona oluthakazelela umhlabeni jikelele kuleviki ngolwesihlanu. Usuku lolu lule njongo yokuthakazelela imisebenzi eyenziwa ngabantu abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba. Ngiyakwamukela uhlelo lwethu labatsha. Unjani mnumzana?
Hayi, ngiyaphila. Njani?
Hayi, mina ngiphilile. So Keith, yini umbono wakho mayelana nosuku lweWorld Peace Freedom Day?
Kumele kube lusuku lapha esikwanisa ukuthi sikhululeke njengabantu abayivoice yabantu. Ingazi ukuthi into leyi ukuthi iya-achieveka yini, angikwazi.
Awungitsheleke Keith, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba yintatheli zindaba?
Anayo ukuthi vele ngikhule ngumuntu othanda nje ukubala ya uthanda indaba zabantu nje but well ngacina ndidecide ukuthi ngcono ngikwenze kube yi-career because I believe if you are a journalist you are the voice of the people, you are the ear and i-voice yabantu.
Ubona ngani abantu abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba ikakhulukazi eZimbabwe bayahlonitshwa na?
Hayi, lokhu asikafikikho eZimbabwe. Mbone ngani eZimbabwe kusasekhona ukuthi abantu abakuthathela izindaba bahlukunyezwe. So kutshengisela ukuthi i-freedom yabantu abakupress ayikabi khona. Kimi mbone ngani eZimbabwe sakhathana ngoba usathola ukuthi kukhona ukuthi umuntu ongu-cameraman ethatha amapikishi emgwaqweni uthole esetshala ukuthi uthathelane amapikishi. Nginike i-example yokuthi mhlaka ngo-January ngenxa ye-press, i-freedom of expression abantu abalayo, kwagcina sekumele kuvalwe i-internet. Okutshengisela ukuthi the freedom of expression through the media is still a sensitive thing.
Ayi, asigqibeni ingxoxo yethu yalamhla. Ulawi namazwi okunikeza abantu ikakhulukazi wonke umuntu ongisakhulayo othi hayi lami isifiso nginaso sokuba yintatheli zindaba kodwa ngiyasaba ngenxa yokuthi ngibona izinto ezenzakalayo emphakathini, iy'ntatheli zindaba ezijiyeneyo, abanye bayaboshwa, abanye bayashawa. Ulawi inamazwi okubanikeza?
Ukuba i-journalist is something that is very difficult. Kumele uzimisele and ube prepared, especially nxa uzangena kuma socio economic issues lawo ungathi ngezo politiki or into ezingathi zi affecta umphakathi. Kumele uzimisele ukuthi kuzaba khona nje ukuthi okuzayo layo kukuhlukumeza. kodwa mina ngombono wami ngumsebenzi okumele umuntu uzame nxa ukuthi ulawo inhlizweni yakho. Njalo abantu kumele baqalise ukusebenzisa esikubiza ukuthi yi-citizen journalism. Akumelanga kulezi nsuku wonke umuntu useyiripoti ngenxa yokubuya nje kwe-technology esesilayo. Umuntu usekwanisa ukuthi adopte ifoni, sonke singama-reporters. Nxa uyi-adopte ifoni ukhuluma ukuthi hhayi emzilikazi khathesi kulabantu abatshaywayo uWhatsApp utshela nje abantu egroupini, suyintathela izindawo ngoba wena uthathe into oyibonileyo uyibeke ebantwini, uyiso uphinde ube zindlela, uphinde ube ngumlomo wabantu. So nxa unjalo la usuyintathela izindawo. So ngakho abantu kumele isikhathi sonke bazame ukuthi baphushe i-citizen journalism.
Nangu Keith Moyo, intathela izindaba yakobulawayo, owephephandaba ele-Urban Culture Magazine. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMike3 iyona username yami. Nxa zikhona ezinye iindaba eziphathelane labatsha elifisa ukuthi sizithinte kuhlelo lwethu labatsha, lingangixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo lokuqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 yesikhathi 2 kwanelo kwalamhla. Owalibalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Wakaze omuhle, bye bye.
Siyabakakhulu ke Mike Hobe. Okwamanje ke sokho isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni lamhlanje?
Siyahlanga njalo bathandeka lenkosi, sihlangana enkonzweni yethu yanamhlanje lapho esizabala khona encwadini kaLuka isahluko 24 ivesi 16-31. Kufundeka kanje: kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi, 31, amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Amazwi la akhuluma ngamadoda amabili ababehamba uhamba ababelukuhamba besuka eMawusi besuka eJerusalema. Amadoda la ayexoxa ngokwakwenzekele njengoba siphuma nje ePasikeni, bebonisana ngalokhu okwakwehlele ababephila ngaleso sikhathi kuleyo ndawo. Into esemqoka lapha ngamehlo, ngoba kuvesi 16 lapho sibale khona ukuthi kheba amehlo abo ababambekile ukuba bangamazi. Baningi abantu abahamba uhambo kodwa emehlo abo engaboni. Hayi, so mehlo enyamali esikhuluma ngawo, amehlo athi nxa ebuhlungu siwadinga lamangilazi kumbe izibuko. Sikhuluma ngamehlo angaphakathi okubona okujulileyo okwenzakala empilweni. Iningi labantu siyahamba sisenza le zinto, sikhuluma le nkulumo ngobana sikhuluma njengezimpumputhi abantu abangaboniyo. Laba bantu babekwazi ukwenzeka le nkalathi yendaba. Ibhayibhile lithi kodwa amehlo abo abebambekile. Kuningi okubamba amehlo abantu, izinto esizibona ngamehlo enyama, sizicabange ngengqondo zethu, zisiphambule ekuboneni into engaphakathi. Nxa usenza ulutho, dinga amehlo enyama lamehlo angaphakathi, kuthi kambe lokho okwenzayo kuyakusa ngaphi, kuyakufikisa ngaphi. Ubone phambili, ungaboni eduzane. Yikho la madoda lanxa ayihamba besithi bayabona bengawele emagodini, kodwa amehlo angaphakathi ayengaboni lutho, kwakubambekile, kwakuthi ngci emehlweni abo. Babesizwa ngendlebe, bekhuluma ngemilomo yabo, kodwa amehlo abo angaphakathi babengazwisisi ukuthi kanti kuyini lokhu okwenzakalayo. Njengoba ngisitsho, bakhona abanye bethu siyahamba kasibone ukuthi kwenzakalani, kasijulise iingqondo zethu, asivule amehlo omuntu ongaphakathi ukuthi sibone ukubana impilo zethu sizimisa njani, ukwenzela ukuthi singaze sathi nxa sesihambile ibanga amehlo ethu avuleke lamathuba engasekho. Yikho kuvesi 31 ukuthi amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo, amathuba ayesedlula amathuba asiya eceleni ngobana amehlo ethu abe savalekile. Ngesikhathi amehlo ethu evuleka, lawo mathuba mhlawumbe ikwenza okuhle, ikuzwelana labanye. Lo esiyabe sikhanela ukubana sincedane laye, isikhathi siyabe sesingasekho. Kukangaki uthikaza, udonda, ungenzi okumele ukwenze, usenziwa amehlo akho angaboniyo. Uthi uthixaqabu uvula amehlo angaphakathi, buvele sekonakele. La madoda ke lawo ayinjalo, amehlo awo ayibambekile, babengaboni ukuthi baya ngaphi. Lawe mhlobo wami, akuvule amehlo akho, unanzelele isimo okuso. Uzikhangele wena, khangele abantu labo abahleli duzane lawe. Abanye bakhalela uncedo lwakho, kodwa amehlo akho akaboni. Abanye bayadubeka, wena kodwa udubo lwabo akuboni, ngoba amehlo akho angaphakathi akaboni. Uyazikhangela wena wedwa, lalabo abaseduzane lawe. Amehlo abo ayibambekile, bekhuluma lawo uJesu uqobo lwakhe. Azange bakunanzele konke lokhu, ngoba babe amehlo abo angaphakathi angaboni lutho. Bathi bethi xaxabo, amehlo abo sivuleka uJesu wayesehambile. Ungasalele emuva. Mbone uJesu empilweni yakho, akusize uphathisane labanye, likhulumisane ngendaba ezakhayo, elithiye indaba ezidilizayo, ngoba yizo ezivala amehlo abantu. Amehlo akho kavuleke, wabona amathuba okumele uwasebenzise empilweni yakho lempilweni zabanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Nkulunkulu ongehlulwa lutho, sicela amehlo angaphakathi. Sibone isimo esikuso, kwenzela ukubana senze lokho kumele sikwenze, ithuba lisavuma. Njengala madoda, komele bakhulumisane loJesu engakanyamalali. Sicela ukubana amathuba abuya kithi, siwabambe siwasebenzise, ngobana sibona ngelihlo langaphakathi. Hlalela kusukela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla.
Siyabonga Ntukamele Nkomo. Wezemidlalo yenguqu iqembu leDynamos libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele-Tele1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhlanje. Kweminye imidlalo, Capes United 4 Bulawayo Chiefs 1, Herentals 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 0 Chapungu 1, Wange 1 Manika Diamonds 0. Kube okwamanje sike siboneke eBhilitane, Manchester United 1 Chelsea 1.
Dear darling, Tandwasami, my sweetheart, my honey, Whisker Popo, Whisker Mlamayezi, my chocolate, my Tambolenkuku, Whismomondia, Usomoya Wami, Aw Tandwa, Tata Utanduluam.
Tata Utanduluami. Tata Utanduluami. Tata
Dr. Uthando Lwami loke ngulikwa kancube imbongi phela ezwayo khona ngale ke kubulawayo. Singakhlukani wathi sibone ezikade sikhokhela namhlanje ngamafitshane. Kugejwa amathambo abantu ababulawayo kuground eCholojo. Umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa isihlobo ngesikhathi sombuqazwe kweground. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalisayo uKeeps Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.